Namhla uminister usibizile befuna ukuthi basinike iposition yawo about ama-pay days lawo, because kulama days akhona kathesi bathe bona ngaso abo akhona ku-Facebook neku-WhatsApp, so bathe bona njengehulumende ama days lawa ngaso abo. Bona bamelele ukuthi uminister Chinamasa lo governor we-Reserve Bank kade bengekho elizweni babuye izolo, so bathe bona bamelele ukuthi babanike amadesi, and bathe bona amadesi azaphuma nge-Friday.
Manje lina njengenhlanganiso, nxa kuyukuthi kaphumanga nge-Friday ama-date lawa, lizakwenzani?
Angisoze ngikutshele namuhla ukuthi zakwenzani. Thina sifuna ukuthi simirele bona basinike ama-desk lawa sibone, because bengasinika ama-desk then sizaconsulta ama-members ethu ukuthi then sikuhambise njani. But sikhuluma lawo namhla bona bathi kuzaba ngcono this time around. Awusoze kube like what happened last time, because kathesi bathi bayazama kakhulu ukuthi ama-desk lawa abe ama-desk maybe almost akhonapha ngo-July. But sizamelela thina ukuthi sibone ukuthi ama-desk bengasinika ayaweme njani, then from there sizaconsulta ama-members enu, then sezizabona ukuthi singakuhambisa njani.
Wo, nama-members enu athini ngamalanga elingawaziyo ukuthi lihola nini? Baphila njani manje nxa kunjani?
Kunzima kakhulu, bayakhonona sibili, but thina besingafuni ukuthi sithi kathesi singakanikwa ama-desk akhona then sesikhuluma ukuthi sizakuhambisa njani. Kodwa bayakhonona.
Yesizwa kuthiwa bakhona abake bayethuselwa ukuthi babeye ku-strike i-stay away leyana. Lilayo yini imbiko enjani?
Ye, bakukhulumile namuhla even emhlanganweni besithi bona manje sizakuhambisa njani, because bona bathi abanye ababalisi bahambile emsebenzini kodwa abanye kabahambanga. So bona bebesithi njengoba thina singabanikanga i-full notice ye-14 days, befuna ukuthi bathathe inyathelo ukuthi babone ukuthi benga-resolva njani i-issue yona leyo. But sikhulume lawo ukuthi rayisiyo alisiyocala lawo ababalisi bebengela mali ukuthi bahambe emsebenzini, because ungakhangela ababalisi izikweleti zawo azifanani. Abanye gabala zikweleti bayakwanisa ukuthi bahambe, abanye balazo izikweleti kuthi baya bengela mali ukuthi bahambe. So sivumelane ukuthi abantu laba kabasoze bapanishwe kathesi, but next time ngathi ngabaphanga inotice ye-14 days bathi bona bazathatha inyathelo kuthi babone ukuthi bengalungisa njani nga abantu bengahambanga emsebenzini. Kodwa kwakathesi bathi akula anything ukuthi beza kuyenza.